Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolesine mhla ka 11 Nhlangula 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, inani lasebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe selengezwe ngabantu abayisithupha, laya kwabangamakhulu edlula amathathu 320. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula eziyisikhombisa 7.4 million.
Kusila abantu esingathi sasababamba ukuthi balomkhuhlane abangamachumi amabili lambili. Kulabo lingananzelela ukuthi kulabanye sababamba ngenyanga ka-April liyaba ngu-12. Kubo labo okuqala ngubaba esesitshile, then abalichumi sila abantu sebe-recovered kuseseleyo yedwa nje ongakarecovery, kodwa lowo laye kaguli.
Uhlangothi lwezempilakahle kukansili yakoBulawayo luthi isimo sokumemetheka lokuthelelwana kwabantu igciwane le-COVID-19 sibanganeno kuleli dolobho.
Kuyatshengisa ngokwethuka kwabo abakumbutho laye uhulumende kaMnangagwa. Bayakwazi bona okwenzakalayo. Isintu sithi sona akulantuthu kungela mlilo. Ungabona kule ntuthu ethunqayo futhi kuthi kukhona okuyinhlasanyana komlilo kumbukelahle.
Umbiko wabogatsha lwezomvikela olwe-Joint Operations Command JOC yokuthi kungamanga ukuthi abebutho baqoqa ukugenqula umbuso kaMnangagwa, ichiye abantu abaningi bedideke ingqondo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inani lasebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe selengezwe ngabantu abayisithupha, laya kwabangamakhulu edlula amathathu 320. Abantu laba ngabanye babagcinwe endaweni zama-quarantine centers, abaphindele ekhaya bevela kwele South Africa. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukubana asebehloliwe ukubana bale COVID-19 loba hatshi. Lokhu laqhamukayo elizweni ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amashumi amahlanu 55,709. Asebesinde kulomkhuhlane sebengezwe ngabantu abathathu sebengamashumi amane lasishiyagalolunye, kwafa abane. Emhlabeni jikelele abale coronavirus sebeyizigidi ezedlula eziyisikhombisa 7.4 million, kuthi asebebulewe yileli gciwane ezinkulungwane ezedlula amakhulu amane 419,765, kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi phose ezine 3,803,543, kubika abenhlanganiso eyeWorldometer. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe legciwane leli sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 209,438, labulala inkulungwane ezidlula ezinhlanu lengxenye 5,678, kwasinda inkulungwane ezingamashumi edlula ayisishiyagalolumbili 95,273, kubika abenhlanganiso eye-African Union. Uhlangothi lwezempilakahle kukansili yakoBulawayo luthi isimo sokumemetheka lokuthelelwana kwabantu igciwane le-COVID-19 sibanganeno kuleli dolobho nxa kuqhathaniswa lakwezinye indawo zelizwe. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Umkhuhlane we-COVID-19 uqhubekela phambili udida uzulu ingqondo, kodwa iziphathamandla zempilakahle kukhansile edolobho lakoBulawayo zethule umbiko othi isimo sibangcono kulabo asebethe bahlolwa batholakala belomkhuhlane we-COVID-19. Umsekeli kamqondiso wezempilakahle kukhansile edolobho lakoBulawayo uDokotela Khulamu Zinyathi uthi kubanganeno ukuphatheka kwalabo abahlolwa batholakala coronavirus.
Okwamanje ungakhangela i-report ephumileyo izolo bese la abantu esingathi sasababamba ukuthi balomkhuhlane abangamachumi amabili lambili. Kulabo lenganazelela ukuthi kulabanye sababamba ngenyanga ka-April yaba ngu-12. Kubo labo okuqala ngubaba wayesesitshile, then abalichumi thina abantu sebe-recovered kuseseleyo yedwa nje ongakarecovery kodwa lowo laye kakhulu ngumuntu nje ozihambelayo kusele nje kuphela ukuthi ama-results aphume sithi se-recovery. Then kathesi ungakhangela kulinyanga kusiya ekupheleni kuka-May lakukasa nokaJune sibe lama cases amanye sesiwareportile aselichumi kuwo la lichumi ngathi abangu-9 bengabantu nje abazihambelayo abayangaguliyo. Kulo yedwa ubaba okade ngani uphathekile ephefumula nzima sike samlalisa laphana ebheda seTongroof samnika i-oxygen. Umuntu lwana okwakathesi hhayi umuntu nje usezihambela akasadingi i-oxygen usephumile esibhedlela.
Unyathi uqhubekele phambili ekhuthaza labo abaku-quarantine ukuba bangasondelelani balondoloze i-social distancing.
Umthetho kahulumende uthi kufuze ukuthi sebatheste ngelanga lokuqala, sebatheste futhi ngo-day 8, sibuye futhi njalo sebatheste ngo-day 21. Thina into esiyenza ukuthi enxabe e-social welfare bengasazisa ukuthi kulabantu ababuyileyo siyalungisa ukuthi sigijime sizama ukuthi siyebatesta ngamalanga lawo afakwe nguhulumende. Abantu laba enxabe behlala lona lowo uhlala erumini yakhe eyedwa akufuzanga ukuthi beshare behlangane emarumini.
Lisiyatshona ilanga la izolo ugatsha lukahulumende lwezempilakahle lubike ukuba eZimbabwe sebengamakhulu amathathu lamashumi amabili 320 asebefunyenwe bele COVID-19 phakathi kwabo abangamakhulu edlula amabili 267 yibo abagulayo. Ngimela iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umvulo ozayo mhla ka-15 kuyonale inyanga kaNhlangula lilanga lokuthi abantu bathandaze elizweni lonke jikelele njalo bezile ukudla. Ngesikhathi inani labantu abahlaselwa ligciwane le-coronavirus lilokhu limemetheka elizweni, umongameli Mnangagwa uthe njalo amasonto sengavulwa kodwa uthe umbuthano ngamunye kumele ube labantu abaphansi kwamashumi amahlanu. Wengeze wathi kumele abamasonto laba balandele zonke iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane leli ezigoqela ukungaminyani. Umgcini sihlalo webandla le-MDC eBhilitane kugatsha le-Wales unkosikazi Carter Richards utshele uSandekile Mhlanga we-Studio 7 ukubana uhulumende kaluphathi ngemfanelo udaba lwe-coronavirus.
Singakukhangelela kakhulu ngokwenzakala ngapha ngapha kuthini kakhulu lokwenzakala ekhaya ngoba okwekhaya baphungu introducer nje i-lockdown. I-lockdown without any strategies kungabe ngaplananga ukuthi right sesifake i-lockdown le senze kanjani ngabe siyeza singazi ukuthi singazi lokubhacize ngakanani ukuthi kulezi mali eziningi ezinye zathelwayo elizweni ezazifake ukuthi zizomenyana lo msebenzi nalo ngoba izinkinga ngakhangela amanye amaphephandaba yadinga wabala nje I think it's 2 days ago lapho nje ngikhangela ukuthi loba thina ilizwe lalivalelwe ekupheni izimali ngama IMF fund njenge World Gama World Fund la kwakule yini fund ebase abakwenza ukuthi basizise imali ukuthi izoyincedisa abantu ekhaya khona ngalesikhaya kakhulu omama abaye bakhayela labantwana abaye bathele imizi abakhayela labo bonke. And the lockdown yangkhona angazi lokuthi isebenza njani lockdown yangkhona ngoba it's like it works for certain individual and doesn't work for certain individual. It only opens up nxa ukuthi sebefule ihulumende kulento yayifuna ukuyenza iyavuleka nxa ukuthi bafuna ukuvayela abavayela labantu. So ukuthwalisa omama kanzima kakhulu ngoba yibo bakhangelele ukuthi bafide abantwana bengikhangele nje kulenye iprogram eyenziwa ngomunye umama khona ngale eHarare ngale obefida abantwana amaporiji awezi kobe kumangalisa kakhulu ngoba kulayini naleyo kwakulabo mama njalo kulabantu abakhulu instead ukuthi bangabantwana kodwa labantu abakhulu kujingisele ukuthi kulendlala enkulu kakhulu okufanele ukuthi siyikhangelele. Njalo ikhulumende nanxa ikhuluma nge-lockdown kwakufanele ukuthi iphumbule ukuthi ama-citizens ethu sizawafida kanjani azaphila njani ngemva kwesikhathi se-lockdown.
Ungathi uhulumende uluphethe njani udaba lolu olwe-COVID-19?
akulancedo abanikeza abantwini abantu bathola ama donation from abantu ama private private organization la ama private which is okay indaba njengama church kodwa la ama programs afuna uhulumende ukuthangenele phakathi la ancedisi phakathi nokumsebenza omkhulu kangaka owenziwa ngabanye kuza nxa lingancediswa nguhulumende wenu yazi can only go so far alingezike liyifika ngaphi
lo bekungunkosikazi Carter Richards umgcinisihlalo webandla le-MDC kugatsha lwe-Wales eBhilithane ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 ekhona ngale ngaseBhilithane kodwa umeli wevungu edalele ephalamende umnumzana Omega Sibanda owebandla le-ZANU-PF uthi uyathokoza ngenhlelo zikahulumende ezokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus
i-COVID-19 abantu bakithi bayananzelela uhlelo lukahulumende olokwenzakala emhlabeni jikelele lokho kuthiwa i-lockdown. Ngiyabonga kakhulu abantu bevungu constituency ngokunakekela impilo lokulandela ukukhunywa isiphathamandla sikahulumende sona ke phela esithengise ukukhalipha okukhulu ngokugijima lisithi sona bakithi asingenele ku-lockdown bengenzanga njalo umkhokheli welizwe ngabe silahlekelwe zimpilo eziningi kakhulu. Ngithanda ukukubongela lokho ngikwenze kube sobala ukuthi silitshayela ihlomvu umongameli weZimbabwe. Into eyenzileyo abantu bevungu siyabonga, ngibongela bona ukuthi wenze kuhle. Thina evungu sile isolation center ekuthiwa ise Lower Gwero Adventist Clinic. Thina sinomongameli ositshengisayo njengoba sisazi ukuthi kulo Vision 2030 abantu bevungu bayakwazi ukuthi nxa kuthiwa Vision 2030 kuyi. Abantu bevungu bayakwazi ukuthi nxa kuthiwa lockdown ukuthola. Abantu bevungu bayakwazi ukuthi nxa sithi ubunandi siyazenzela sitshone. So nxa sihamba sevungu singumntwana womuntu munye. Umntwana womuntu munye sibambene. Asihambeni sibambane silalele silandele inhlelo zikahulumende. Sihloniphe abakhokheli bethu. Ikakhulu ubaba uMnangagwa onguye president. Simnika amadlabuzana ukuthi asincedise ngento eziningi ngokwenza kuhle vungu.
Lo bekungumnumzana Omega Sibanda omela ivungu edalele ephalamende libe limuzwa lapho ixoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 ikoBulawayo.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele la ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Isibhedlela sekansili yakoBulawayo eseThorn Grove esiyiso esigcinelwa izigulane eziyabe zitholakale ezilegciwane le-COVID-19 sitholiswe usizo lwempahla yezisebenzi lokunye ngokuzivikela ekulondolozeni ukuhlanzeka lezempilakahle. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Ekhuluma emele abenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala eNgilandi eRise and Shine, umnumzana Zenzele Ndebele wethule isipho sengubo zesibhedlela.
Ngimele omama beRise and Shine abase diaspora eUK besilapha ukuzoyenza idonation yengubo eziyi 30, ama sheets ayi 60, lama pillow cases ayi 30. Lokhu kwenzelwe isibhedlela seThorn Grove esikhona phakulawa. Idonation le lingana le mali engange 990 US dollars.
Unkosikazi Faith Ncube obemele inkampani eye James Fashions uchasisa ngesabo isipho.
Sidonate ama reusable face mask ayi 200 are worth $120. We sit on today at Eton Grove Facials Hospital. I'm a frontline worker.
Esamukela lezi zipho umeya wakobulawayo umnumzana Solomon Mkuni ubonye kakhulu abelule izandla bebusisa idolobho lakhe.
Siyabonga abatubakithi abasemazweni labakhona around ngapha kobulawayo ngokucabanga isibhedlela sabo seTon Grove ukuthi kumele silunge ukuthi sikwanise ukuhlamukela lezi gulane ze COVID-19. So kutsho ukuthi nxa kuwukuthi kungayenzakala ukuthi kufuna abantu ukuthi balaliswe inani lembhede esezilayo engani isengezelelo.
Ilizwe liqhubekela phambili libhekane lodubo lomkhuhlane we-COVID-19. Isibhedlela seTon Grove esiyiso esigcina abagula i-COVID-19 kobulawayo siqhubekela phambili sithola usizo lwezipho ezehlukeneyo zokuncedisana lekhansili kanye lohulumende ukonga labo abayabe sebefunyenwe belaleli gcikwane. Ngimela iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Live talk lamhlanje kuhlelo asisho zeni bomama sikhangela udaba lweCOVID-19 ukwephulwa kwelungelo labesifazane kanye lelabensundu lapha eMelika. Kodwa likhumbule izihlobo alisozele nelise kungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela sisemakhaya ngenxa yaleli gciwane. Singakangeni esigabeni sethu esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane siziphiwa nguGibbs Dube.
Umongameli Donald Trump ukhangelelwe ukuthi uzakhulumisana lenkokheli yamabandla ezokholo lwesiKristu, amapholisa abezomvikela labosomabhizimusi ngokungethulwa nguhulumende ukwenzela ukuthi kulinganiswe amalungelo abamhlophe labansundu kulandela ukubhubha kukaGeorge Floyd ofele ezandleni zamapholisa. UTrump kubikwa uthi ulakho ukulandela okunye okufiswa ngabantu abatshengisele emigwaqweni kulandela ukubulawa kukaFloyd. Kulabantu abaningi kwele Kenya abathakazelela ukususwa kwesithombe sikaQueen Victoria wakweleBritane eDiva nje Gardens eNairobi abathi zasibakhumbuza ukuthunjwa kwabantu abamnyama. WeBritane abasola ukubulawa kukaGeorge Floyd kwelemelika bagumule isithombe sikaEdward Colston wayethengisa abansundu basiphosela emfuleni omkhulu kulelo lizwe. Uhulumende wakweleBritane usanda ukwethula umbiko othi abantu abansundu abahlala emazweni asempumalanga nabaswelayo balakho ukubulawa umkhuhlane we-coronavirus COVID-19 okwedlula abamhlophe. Ingcwethi kwezempilakahle zithi akwaziwa ukuthi kwenziwa yini lokhu.
Imbiko yabogatsha lwezomvikela olugoqela abebutho olwe-Joint Operations Command abayethule izolo eyokuthi kungamanga kubana abebutho baqoqa ukugenqula umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ichiye abantu abaningi bedideke ingqondo njalo bezibuza imibuzo eminenginengi. Umphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe utshele intathele zindaba izolo ukubana imbiko le isisabalele ngelizwe lonke njalo imemethekiswa yizitha zeZANU-PF ezigoqela intathele zindaba abezinkonzo abenhlanganiso ezizimeleyo abamabandla aphikisayo kanye labaxoxekuka kuZANU-PF ngokwayo abe-G40. Okumangalisa abaningi ukuthi imbiko le bebeyizwa okwakuqala izolo lanxa nje ukaZembe esithi imbiko esimemetheke kakhulu elizweni. Umnangagwa yena ikhuluma emhlanganeni weZANU-PF Politburo usole amabandla aphikisayo amazwe aphetsheya labosomabhizimusi esithi bazama ukugenqula umbuso wakhe kodwa azange alokothe udaba lwenkohlakalo oluphatha le ndodana yakhe lenkampani ye-Drugs International. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxhume ilunga le-MDC umnumzana Edwin Ndlovu.
Kuyatshengisa ngokwethuka kwabo abakumbutho laye uhulumende kaMnangagwa owangena ngekhu ukuthi-ke bayakwazi bona okwenzakalayo ngoba isintu sithi sona akula ntuthu kungela mlilo ungabona kulentuthu ethunqayo kuthi ukuthi kukhona kuyinhlasanyana komlilo kumbokwelahle yikho ke bona ke bethukani kanti okwenza ukuthi baze bahambe bekwenza le press conference bazame ukuthi bazigezise bathi hayi akula nto enjalo ezenzakala ngoba abantu abaningi besingakubonanga phela ku social media lapho kuthiwa kuphume khona pho kwenza bethuke bona kuyini nxa kungela lutho kakula lutho kabazithulele bahlale benjalo kanti okwenza ukuthi baphanike kuyini ukuphanikha kwabo khonokho kuyatshengisela ukuthi kukhona ukukhona kukhona okwenzakalayo la ngesikhathi bezakhipha umgabe zaphuma inkulumo ezinjalo sazibona kubo social media kodwa ngesikhathi esifitshane salandelayo sabona ke umnankagwa ke sebuya ke lamasotsha bezokhipha ke umgabe yikho ke hayi kuyatshengisela nje ukuthi hayi yebo kambe siyayibona intuthu umlilo kutsho ukuthi ukhona
umnankagwa uthi njalo lina abamabandla aphikisayo labo somabhizimusi lizama ukugenqula uhulumende wakhe liphehle umvukela uthi ngalokho
kufana lo muntu ke odinga umthakathi ukuthi uloyambane ebese seyabamba unina enguye umthakathi umnankagwa uyaziloya ama-businesses yena akhuluma ngawo ngekhatheli lekhabhali yakhe izihlobo zakhe abangani bakhe abantwabakhe sikhuluma ngabotagwireyi sikhuluma ngomntanakhe abahamba-ke bayewoda-ke impahla ijiphile edubayi bazothengisela ilizwe isidura abaphiwa ama-contract ama-millions ye-US dollar yibo-ke abadiliza umnotho welizwe bona labo abantu angaqambeli abantwana babantu amanga kakhangele kuye emzini wakhe abantwabakhe labangani bakhe yibo abawisa umnotho welizwe nge-corruption abayenzayo bephanana amabhizinisi bekhweza intengo okumangalisayo athisa amafutha ahlwepha elizweni ikhatheli yakhe le khabhali yakhe ekwenzayo khona lokhu ewoda amafutha ewadlulisi ewathengisa kwamanye amazwe njengabo-mozambique ngeyo-US dollar kodwa bephiwe-ke imali i-reserve bank umthakathi useyadini yakhe angadingi umthakathi ngoba uzabanjwa kuye emzini wakhe
umnumzana Edwin Ndlovu lilunga le-MDC Alliance njengoba singeyame ligcwele untunga uphinde waxoxa lesiphathamandla sezanu-PF umnumzana Believe Gawule yena-ke othi ngempela izizwe zebandla lakhe zifisa kube lomvukela
ngamanga wodwa akhulunywayo yizitha zikahulumende izitha lezo liyamabandla aphikisayo o-MDC Alliance kunye lamadoda la G40 esebenza le-MDC Alliance behlangana lezitha zethu ezingaphandle ngokunjalo into yonke abayifisayo bafisa kube lekhulu lapha elizweni bekhangela ngomumo wezinto bazama ukuthatha amathuba nala ukuthi banika abantu indlela yokulahleka eyokuthi bengaboni ukuthi izinto ziya ngaphi abantu bebatshengisa indlela yabo le ababona ngayo lezifiso zabo bafuna ukuthi kugcwaliswe izifiso zabo ezimbi ezokuthi bona bafuna kube lomvukela bafuna ukuthi uhulumende genqule indlela abafisa ngayo ngawo-ke kuqakatheke ukuthi abazomvikela baphume egcekeni batshele ilizwe ukuthi hayi bantu bezimbabwe umumo welizwe umi kanje ayisikho lokho elikubala emalebulenjini ayisikho lokho elikubonayo ayisikho lokho okufiswa yilezi zitha lezi ayisikho lokho okufiswa yilaba abahambe busuku ukuthi kube lento ezimbi elizweni lethu hhatshi umumo welizwe ubanjiwe ngoba yiwo phela abaphetheyo
bakhona babagawule abathi ngokuvusa udaba lokuhluthunwa kombuso ngamasotsha lapha uhulumende ubalekela udaba lwe-corruption oluphatha inkampani ye-Drugs International yona ebikwa yilobudlelwano lemo likamnankagwa
Nkomo ayisikho qiniso lelo ukuthi uhulumende uzama ukubalekela indaba yenkohlakalo ayisikho lokho indaba yenkohlakalo vele uhulumende waqeda ngayo ngoba wabumba izakhe wayinika amandla ukuthi icubungule indaba zenkohlakalo ibophe yenze konke amandla iwanikile lokho singakubuyisela kuzakhe ukuthi izakhe yiye kukhangele khonokho kwenkohlakalo akula nto enjalo njalo uhulumende kabaleki ukuthi ubalekele indaba yenkohlakalo ngokukhuluma ngokuthi kulabantu abafuna ukuthi bakhulume ngento yomvukela siyakubona emlenjini Nkomo lani liyakubona konke abantu bonke bebhala bekhuluma lokhu lalokhu ye kunje kunje umongameli kunje bekhuluma izinto eziningi ezingayisizo. Ngawo ke uhulumende uzama ukuthi anike uZulu okuyikho okuqondileyo ngomumo okhona phakathi kwelizwe. Yebo phela abantu laba bathathe amathuba okuthi umumo lo elizwe mubi, izinto zimbi, lokho akutholakali, amafutha akatholakali, izinto zinjalo. Bathangela konke kono ukuthi kulobunzima, kodwa phela singakhohlwa ukuthi ubunzima lo bubangelwe indaba yecorona le ekwakathesi okwakathesi lapho esikhona kathesi. Akula muntu ongakhangela ngalo dubu, akula lizwe elingakhangela ngalo dubu lwecorona. Wonke umuntu ukhangela idubu lwecorona, sonke siphakathi kwalo. Kodwa lokho kokuthi abantu bazama ukuthi baphambule abantu embonweni wabo ngalokho abakukhangele ayisikho, uhulumende uzama ukuthi achazele abantu umumo wezinto njengalokhu izinto zamanga sezigcwele ebulenjini.
Umnumzana Believe Kaule ngowebandla lezanu PF ubexoxa ecingweni lapho lontungamile inkomo weStudio 7. Kunjalo nje ingcitshi zezombusazwe ziveza imibono yazo ehlukeneyo ngalombiko wabe-Joint Operations Command. Zisithi le yimizamo kahulumende yokuvala abantu amehlo ngakwenzayo okufana lokufuna ukuguqula isisekelo sombuso. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kulandela imibiko ethulwe ngumnumzana Kazembe Kazembe izolo, lapho athe imibiko ethi kulabantu abafuna ukukhipha uhulumende kaMnangagwa ingamanga. Ingcitshi zezombusazwe zithi lokhu kuyamangalisa ngoba asikho kwakuqala ukuphuma kwemibiko enje besithi uhulumende engabe elakho akuhlosileyo. Eyinye yalezi ngcitshi ngumnumzana Pride Mkono othi lokhu kungabe kuyindlela yokuthusela uZulu weZimbabwe.
Siyakhonona kanye lokwethuswa yikukhuluma kwahulumende esebenzisa uminista Kazembe Kazembe ukuthi eZimbabwe so ufuneka kuba lekhu. Thina sithi hashi ukutshontsha lobugovu kanye lendlala isizihlalela eziko eZimbabwe iyo ikhu thitha enkulu esabisayo kothi le yabatshela yona esingayaziyo ukuthi amasosha asefuna ukuthatha amandla ngodlakela bethathela uhulumende kaPresident Emmerson Mnangagwa. Lokho thina sithi hashi njengenhlanganiso yabayanga ayisiyo into uhulumende angahlalela phansi khona esitshela, ngoba siyakwazi ukuthi amasosha onalawo yiwo anjalo atshontshayo.
Lokhu kugcizelwe isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chami misa othe amazi la enzela ukuthusela uZulu weZimbabwe.
Sibona ngani udubo lokuthi umnumzana Mnangagwa uzazama ukuphatha elizwe ngendlela yokuthi uyabe ehlale etshela abantu ukuthi hayi mbone ngani kulabantu akade befuna ukungikhipha, khonoko kuyabulala umnotho welizwe njalo kwenza amanye amazwe angabile themba lokuthi ilizwe leZimbabwe ilizwe elingazimela.
Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi kumele uhulumende akhangele induwe ezihlupha abantu kunokudingana lokugcina umbuso.
Kubalulekile ukuthi sikhumbuzane ukuthi akula sidingo sokuthunga isigqoko uma singadabukanga. Lokhu abakukhulumayo besitshele ukuthi ngamanga ukuthi kule hungahunga lekhu hayi akulona iqiniso, ngoba ngeke beze bebizi press conference bezolandula into engekhoyo njengoba sike sakubona njalo ngesikhathi sikaRobert Mugabe.
Kodwa unobhala webandla le-MDC yancinisa kukhetho luka-2018 ikhokhela unkosikazi Khuphe, umnumzana Nixon Nikadzinyo uthe kukhona okunuka santungwana.
Sibona njengokuthi sokulolu hlanyo kokulumende ngendaba naleyo ukuthi vele ngesikhiwa vele sithi there's no smoke without fire. Uzobona vele abantu bonke labana abakhulu amabutho lo mkhulu owe-Home Affairs uMinister Kazembe Kazembe besiqala ukukhuluma indaba naleyo, sokuthi sebebone kahle ukuthi abantu sebediniwe, abantu bacaphukile, abantu sebebonile ukuthi uhulumende owakhathesi kabasakwanisi vele ukuthi belungise izinto.
Inkokheli yebutho leZimbabwe izolo yethule umbiko othi kunabantu abasabalalisa imbiko ethi kulecele labakubutho abafuna ukugenqula umbuso kaMnangagwa, besithi imibiko ephuma enkundleni zokuxhumana ezebulenjini beintanethi ingamanga njalo ijonge ukutshayisa nabantu amakhanda kuhulumende. Linkokheli iqhubeke isithi uZulu kumele eqaphele amalunga axoshwa kuZANU-PF awecele le-G40 lamanye amalunga awe-MDC. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Le is Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 laku 9885 kilohertz ku short wave ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm tholakala ku 909 medium wave laku 4930 6040 laku 15460 kilohertz ku short wave.
Isikhathi sethu asavumi balaleli ukuba siphobekele phambili kodwa asingakalugqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje wothi sikhangele ebezihamba phambili. Inani selasebetholakele bele COVID-19 eZimbabwe selengezwe ngabantu abayisithupha laya kwaba ngamakhulu edlula amathathu 320. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.